Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 10 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkoma. Endaveni zekuseni namuhla
into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphokoti ayakhutshula intengo ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumeli ukuvota kokuqala.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile esimile okuzwayo, omama bayabeletha kuhle, siyakukhangela kunanzelele ukuthi omama bengaduleki, yikho sisebenza sivikela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipassport entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akalamali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le inengi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Global Network.
Ngizakuthukana laphayana no-ambassador ephambilini ukuthi uhlelo lwama-passport kakhulukazi ebantwini abaku-diaspora kakhulukazi abanesebenzela e-South Africa belungamanga ngendlela efanele, ngoba abantu bebehamba beyodayisela amaphepha e-consulate bese kufuneka futhi baphinde bagibele ibhasi bayihambise lawo maphepha ekhaya. Okwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo ma-passport ngabe kuthiwa labo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha, bekungaba yinto enhle. Noma leyo ntengoko eyokuthi lawo ma-passport okuwathatha lena bekuza nabo bayikhuphile kancane kudlulela labo abayithatha bekhaya ngoba bewalethele lapho kungeba yinto enhle. Into esuke isidanise kakhulu ukuthi ama-passport ayakhutshula intengo ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumeli ukuvota kokuqala, laba bantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esingi bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowalandela eZimbabwe. Yonke le nto mina kubuya sengathi ukujeziswa kwabantu abaku-diaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sithole into becawuzenze okokuqala nje bekuwukuthi ngoba sibe sihlale phansi ngoJulayi sabhala zonke izinto lezikhuluma ngazo, sikhulumisana no-ambassador ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphandle we-Foreign Affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo ukuthi kuhlukizwe ama-passport kungakhethi ngaphansi kwale nyindezi. Sasinethi nemibono ethile sisazobuyeke njengoba sekwenzakala lesigameko, sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzana Umoya ukuthi sizwisise ukuthi bathi ngempela ma bona bebhekile babona ingadi ikuphi abakulungisayo ngokuthi bathathe intengo eyama-passport eyabantu imizalwane zaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabela ukuthi bavote basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo ma-passport zikhuphuke ngoba lokhu ukufuna ukuthi babalishe bathathe abantu abasezimbabwe ubuzo babo ngoba sokuzoba nzima ipassport kube nzima nokuthi maye-apply amaphemithi lamazweni abahlala khona bawathole ngoba benganelekile ukuthola yena leyo passport njobo.
Umnumzana Vusumoses Panda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa, i-African Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu ngolo umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano we-Lugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiso ye-International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela, kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba abantu kwabo yabantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana ikliniki okuthiwa ikhangelele abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana impilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola nje ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile sibilokuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki yikho sisebenza sifikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike engxenye asipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje bayabe befuna uncedo njalo lweklinikhi eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona yinto ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le-stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina so umuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthi kuye ukuthi kungayekeli ukwenzakala ngiza kuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona bezimbabwe sibelokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasozifika into zakhona zingasozitshintshi kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngingumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yilokali avelebuli zothi akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele umeke ukuthi umuntu kasozafuna ukuncedo ngokuthi kulabantu abakustrike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba i-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi, thina sinike sihambe sijama papotibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapha abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe laba abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo hulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela kuzivule umuntu wonke abe le-health care.
Udokotela Solwayo Ngwenyanga umqondisi wesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isizalwane sakwele South Africa, unkosazana Zozibini Thunzi, nguye othethe isicoco sokuba isiqamla mayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka. Kuncintiswano oqhutshelwe edolobheni le-Atlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu we-Afrika ikakhulu onsundu ogoqela izizalwane zeZimbabwe injabulo enkulu. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele unkosazana Andile Nobuhle Mpofu yena owathola isicoco sokuba ngumiss Zimbabwe USA. Lokuba ngumiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukimi unjengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilala empilweni. Ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka. Kungabe kuyikuphi engikufiselayo empilweni yami. Ngingasebenza ngamandla, ngizinikele emaphupheni nami. Amaphupho ami azafezeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Afrika, mntwana umuntu omnyama, akulandaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani. Okuqakathekile ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Siyibone abantu abaningi ngempela befaka isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter, njalo ku-WhatsApp besithi hashtag Black Girl Magic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokuziqhenya ngobuhle bakhe. Njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ikithi yazi ukuqala kwe era entsha ukuthi lami ngumntwana umuntu omnyama ngilenywele ezingomfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okuningi uzozositshengisile ukuthi ngingazikhanyeleli phansi kodwa ngibe kwazi engiyikho from phakathi wami ngizitshele ukuthi akule into engangehlula uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintisenini lapho kulamakhiwa kulabantu abavela ngaphi akula ndaba konke khonoko okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentry kuphela kodwa ngaze kube sesikolweni ngaze ngifundwe ngudokotela ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthiwa ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle ngoba sibona ngesikhathi esinengi nxa abantu besithi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela uyambona egqoka iweave egqoka i-makeup ngezinto ezijeneyo kodwa uZozi wayenza into ejeneyo
vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle it has only been enhanced ngayo uZozi vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini sengikwazi ukuthi hayi yena le Black Girl Magic ahambe ngayo uZozi vele isizathu lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lati sigijime siya phambili kathi silami nginjenje kumbe ngizaba yisidudla kumbe ngizaba umuntu ocakileyo kumbe ngizagqoka i-makeup kumbe angisoze ngigqoke kumbe ngizaba le weave kumbe le short akulandaba konke khonokho ngoba konke khonokho ngokokufaka nje phezulu okuhle sibisibili lokhu ongivele ngiyikho khona and uZozi yena akazange wayesaba ukuzitshengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani uzivele ngomfushi wakhe ngimzake ngizikeliwe hhayi waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane kwele Afrika. Sibone yena esekhuthaza abantu besifazane ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli emphakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Afrika?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuzwe ekhuluma into enjalo ukuze akhethe ukuthi aphendule ukuphendula umbuzo ngendlela laphendula kutsho ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha kodwa bekwanisa ukuthi labo bebengabantu abavulela abanye indlela labo ababa ama-pioneers in different categories ezimpilweni zabo sikhanyelele i-reign yakhe ukuthi it will bring a different scent ku-leadership yabantwana abancane.
Hhayi, siyakuzwa Mampofu, jiyela uZulu amazwi wakho okugcina.
nxa ngibona ke mntu ngozonzi endlami ngumntana oya Africa umntana onto emnyama ngifisa ukuthi ngisikhuthaze nini sonkeni ngithi ungabe ungumuntu esifazane ungabe umuntu esilisa ungabe umuntu omdala ungabe umuntu omncane amaphupho akho acakathekile amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezithiyeneyo ezokuthi kwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele labanye abantu wena ongabo ababasenhliziyweni yakho so mina ngithi nxa uyiphupha into sebenza ngamandla ngaze uwe uvuka futhi uvuke ngamandla ngelila ngizophumelela.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMiss Zimbabwe USA lokaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7 eseSeattle khonapha eMelika. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Chronicle liviga ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu leli lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yemandebeleni enkabazwe kanye lasemaswingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla lezanupf we-annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani Studio 7 labalaleli, mina igama ngugabadela Ncubela ngise voice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kanti abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini kanti linjani lina bantu besindebeleni vele. Ikobe lidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazale zale lomgabe, labazale zale lomnankagwa. Labazale zale kathi zilobotswangirai kathi sokungolo Tyson wabantu kathi linjani vele bantu bakithi ake liyeke into zemzini liyenze into zakini umakhuphe ukhona lapho umqondisi ukhona lapho ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lokugawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo kungcono ugawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi kungcono ngoba ngowakithi uJonathan Moyo bangcono ngabakithi uJoshua Nkomo bamenzani uAshman Ncube bamenzani bonke abhelswela labantu abadala bayeziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngaba bantu bempumalanga chiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Inkomo bamenzani laba bantu bamxhaphaza nje but linelokho libhizi lisabolala bokasukuwere lapho labo tswankirayi labo labo chamisa labo aso bantu bakini laba balanidabalani labo bantu zamani kukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu kungcono ngabe kuthiwa lisapota lo Jacob Mdenda ngoba elaphana kuyabe kungcono uma engabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda than laba abantu abangekho kathi sokasukerepho ngumsapota lo kakekho leZimbabwe angazi ukuthi kathi amakhandeni anjani vele angazi wali lawyer ukuthi ngubani uyazi nabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle siyabonga lo kube lo lesikhumbula nje kancane kancane ukhuluma lo ngwenya la eGoli kodwa kwamanje ngila eSandton la ngisebenzela khona ye ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZANU PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya ngoba noma kwabanzima njani kwasendulo kodwa fanele sibambelele sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba sifanele sihlale sisethembeni ngoba vele ezi iAfrika continent yonke leyase Africa abaholi base Africa inkinga yabo inye ibuhwaba buhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale egangeni sidliwe zingwenya gcine sesilimazana sodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngo-December sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona le move fanele bagqoke badle ngaloko imali okuncane silakho kodwa ngithi komunye lomunye othola isenti akasizi omunye lomunye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu umthandazi uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele sibe yazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe lendlela yakhe isikhathi sewatchi akanaso akasisebenzisi ngoba iwatchi kalidalanga iwatchi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizolitshelana ukuthi ibandla lesibusayo lesibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani ngiyabingelela nami kustudio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekeja asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libe lenza i-interview lapha nofuzwayo webhejhi lukaZulu uyakucacisa ukuthi kukhona umuntu olesikhundla oyisiphathamandla kuhulumende wezane othuma abantu laba noma okhontrola abantu laba ukuthi bahlasele emandebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamisi ziganyulwe zibulawe uhulumende asikudintwa ngayaziyo phela into leyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutsho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security nalowo uyaziwa vele ukuthi into ahlale yenza so kuyabonakala ukuthi iZANU-PF government aso legitimate government it's a rock state it's a military state nxa kuyimilitary state kutsho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho khona vele iconstitution ayisebenzi after ikhulu yokukhitshwa kwamgabe vele kuzange kulunge lutho kubusa amasocha iwater petrol lapha nomnangakho naye ukontrolwa ngamasocha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo saseZimbabwe kungenela bo SADC kungenela mhlambe nayo iUN yona le
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo. Ibandla elibusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe. Kodwa lumthetho uthiya phandle iziphepheli zokholo lwesiMuslim. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amaqwetha amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. Kodwa iqwetha lama-Republicans okulibandla likaTrump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi uTrump vele bazoba impeacher. Lokho akusanidwa lokubuzwa ngoba I think evidence ama-Democrats abayivezi evezekileyo kuma-hearings iyakhombisa ukuthi uTrump wawuphula umthetho. So ayikho enye indlela. Makuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle. Le nto ezekele ngoTrump le isobala ukuthi uTrump wawuphula umthetho ukubehave ngaphandle kwe-constitution. So abala ngenye indlela ngaphandle kokuthi bamkimpeach. Udubo luzoba khona kuzoba kuSenate ngoba iSenate icontrola yama-Republican. So kula i-trial yakhona izoyenzekala khona ama-senators azobe yijury and kufunakala i-2/3 majority bamkhiphe ofisi. Kula sibona ukuthi kuzoba lohlupho khona.
Ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze aye ndawo, kasoze akhitshwe esihlalweni.
Yeah, well, unless ama-Republican abe serious nge-oath abayithathayo oyokuprotekta isizwe bayekele ukuba partisane ngoba even umntwana ku-grade 1 uyayibona le nto yokuthi uTrump wawuphula umthetho according to i-constitution yala into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzele i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile engekho emthethweni kuleli lizwe. So mina ngokubona kwami izinkifa uTrump bethe asoze aye ndawo. Angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump and futhi naye phuma embusweni lapho ngibone siyejele uTrump ngoba ulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo.
Babe sitsho njalo abaningi moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika.
Yeah, well, liqiniso lelo bam-undermine but I think ama-Democrat asevukile manje. Abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi hayi vele ama-Democrat azowina, uTrump angeke awine. And they remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college, otherwise i-majority ayizange imvotele. So come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liya khona akuseyi-America abayifisayo le. So abaningi bazophuma ngobuningi babo besiya vota. Ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina, especially ngoba ugeleke bonke lobabenzile.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Baleke imbiko elisithumele yona ku-Facebook Norman Gwenya othiwena sifuna ama-passports abo. Arthur Khumbu Ncube othiwena Morning Msakazi. Mpande yamadoda amathema othiwena ibumbulu lobo. Pressure Nzuza othiwena livu kanjani emsakazweni. Time na Moyo othiwena uhulumende weZimbabwe wenza ngoba wezwa ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza. Decent Golide kaJamila othiwena linjani emsakazweni, uyabulisa lawe. Hayi, siyaphila. Kuzoba lobani laphana? Vasco Nyaningwe Moyo othiwena siyavuka msakazi. Kwanele Trust and Love tona msakazo wakithi, ninjani nonke? Wish you a prosperous day.
Eyisikhombisa beloke bepha ngenxa kaSathane. Uyabona wena Sathane, labantu bakho kumele uphume emhlabeni kababa.
Unduna Malabo umfana kaDubugwendo esiqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi Sathane. Hayi ke sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe impatalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 ntambama phela. Mina Ladi asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, muntu ngamilinkomo.